uSiyamuzi umongameli esithi khona yena namhlanje ucabanga ukuthi abophe uqine ngamandla indaba yoku yama restrictions ye lockdown kumele singathi into eyenziwa kudala inamba khona phana ziqalisa ukukhuphuka abantu beqasa ukungena emaborder bebuya lama numbers amakhulu kodwa bakhetha ukuthi behlale bezithulele bengabi le ndaba lakho asiluthi ukuthi sicabangele ukuthi le instance entsha abayithathayo bayithathela ukuthi balwisane la le demonstration le ecatshangela ukuthi iza kuba khona mhlaka 31 July kwenzela ukuthi abantu kube lula ukudila labo lokuthi bengayi ku-demonstration kanti kumele kunxa kade kuvele ku-serious ngayinto yenzekudalwa ngaba ama-churches angavulwe ngayo izikolo kakuhanjwanga ngama-restaurant wonke la asevuliwe lani lani konke sokusenzakala ngaka kuvele kakuyenziwanga so sicabangela ukuthi hayi kungabe kuyinto elokwenza mayelana le-demonstration kamhlaka 31 July.
Siyabona njalo ukuthi igcikwane leli selimemetheke kakhulu eMathebeleland South endaweni ezinjengabo Bite Bridge lezinye
inani labantu asebe ithola umkhuhlane lo owe-corona owe-COVID-19 eMathebeleland South selisikhathaza kakhulu njengabantu abahlala eMathebeleland South. Iproblem isemagedini eBite Bridge amabhoda ayavuza abantu bayazingenela umathanda bephuma umathanda behamba nje engathi kakula ma-restrictions akhona we-lockdown labona ababangena ngokusemthethweni abaningi bangikhona yibo futhi ababuya lawo lo mkhuhlane befike bewuchithe khona phana eBite Bridge. Ungafika eBite Bridge kuyethusa le ndlela abantu abaphila ngayo kusisi barelaxile ngesilungu kuphele kabazihluphi ungani kakulala uthola ukhona especially kwindaweni ezithwezene ezemaphandleni la kuma-growth point abantu vele bakhohliwe ngokuthi kule coronavirus babuthana ezifeni kuyagcwala ezitolo kwenziwa njengani kuthiwa vele kakulalutho abantu sizaphela nxa singazwisisi into kumele siyenze abantu kabathathe serious le ndaba ye-coronavirus ke siyenze nale social distancing sifake ama-mask noma singaphi kugeza izandla abantu singathathi sithelelane lo mkhuhlane.
Ngabe kwenziwani ngalolu daba ukubona ukuthi igcikwane leli alimemetheki leli zweni jikelele?
I think imizamo kahulumende eyokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ayiyenelanga. Abantu kabathestwa ngendlela efaneleyo ngokuya nguyo melithi ngaso ukutheste abantu abaningi sibe incane abangafika imiliyoni kodwa ngikhona sitheste less than 100,000 and abantu abakhanyi besazi ukuthi kahle kahle into le imbo kunganani iqino kunganani ingozi kunganani akuphumwe ijuma sibili abantu befundiswe uhulumende ngendlela anika ngayo izikipa la lezikava lani lani nxa kusiyayenzwa ama-election akwenziwe kunika abantu ama-maski kunika abantu ama-sanitizer lapho kumele abekhona ulwiswe sibukhanti kuyaliwa kakhulu lo mkhuhlane lo njengendlela okwaliwa ngawo lo mkhuhlane we-HIV uhamba kunika izikipa abantu befundiswa kufakwa amakhondomu indawo yonke lakhona la mayelana lawo mkhuhlane awuyenziwe indlela efana nayo abantu bafundiswe ngomkhuhlane lo unqatshelwe ngoba sizaphela sibili ngendlela esiyenza ngayo ngana hhayi asibone ukuthi kulo mkhuhlane omkhulu ongaka uhulumende akadlala indima yakhe ngendlela efanele yafaka imali endaweni enkulumeni yakhe ye-COVID-19.